Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 3 kuNtulikazi 2023 ngoKipstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Awunjabulisi ngoba lamanje lokhu ngikuphethele. Ngikwazi ukuthi babami ngumamani nawusaphila kumbe lokhu engale ngisakashona kodwa ngangiyakwazi ukuthulele ngayo. Kodwa kwamanje ulele nje ufana lomndoda.
Bakhala abantwana abalabazali nezinye izihlobo ezabulawa ngesikhathi sombukazwe wekukurahondi.
Ababusi bomdabuko akufanelanga batholakale esentweni zombusazwe. Ilungelo elilalo lancane ngezikhipha abayelilala ezibhokile.
Induna lezakamizi zesigabeni seGwanda North zithi kumele kuqhutshwe ukhetho olungeladlakela lonyaka. Kuqhamuka udlakela kwezombusazwe eChipinge eMashonaland West. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulomsakazo. Ukhamuke udlakela lwezombusazwe eChipinge East leHurongwe eMashonaland West lapho kuchawe kwalinyazwa abakubandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU-PF. Kubika uMavis Kama.
Omunye wabachayo kabuhlungu ngumnumzana Caleb Chenjerai Dloko okubandla leTCCC kuward 13 eChipinge East. Abanye abachaywe ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla elibusayo ngumnumzana Knowledge Chigoma lomnumzana Solomon Ndoro Yerwizi abahlala eHurongwe bathi bachaywe kabuhlungu bekhankasela ukhetho olukhulu oluzayo bese Ngoreja Doro Business Center bathi babikele amapolisa ngokubehleleyo. Udloko uthi uchaywe kabuhlungu eChipinge.
Sentam ndopa kakazondi bata mushoti ngatiende naye uvandisunga makhafs uvandisa
vangibamba besithi bahambe lami vangifaka izankosi vangiphosela emoteni owangifaka izankosi nguChristopher Matambo weward 18.
Undoro Yerwizi laye ukhuluma ngokumehleleyo.
Chairperson weZANU-PF anoitwa Phemo Ngwangwara ndobva asvika achingondi
umgcinisihlalo weZANU-PF uPhemo Ngwangwara wafika wangihlaba ngempama ngaswela ukuthi wayengitshayelani.
Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lodlakela lesikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi othe ubambekile lamhla ngenxa yemihlangano embalwa eHarare. Umnumzana Felix Magalela Mafa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-TCCC uthi kuyadanisa ukwenzakala eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu oluzaqhutshwa lonyaka.
Ngoba uPresident Mnangagwa izolo lokhe detshela abantu ngapha eMandebeleni eKhezi esithi abantu abakhampeni ngokuthula, yena ufuna ukuthula. Sesibona ngani hatshi umekhombela kwisandleni senxele uyabekhombela esandleni sokudla. Umuntu omdala katsheli kahle amabutho akhe noma ama-members akhe ngoba benza izinto ezingahambelani lokulaya kwakhe.
Umafa uthi udlakela kalusoze lusize ngoba abantu bayakwazi abakufunayo.
Amasotsha, amapolisa, ama-CIO, amateacher, amadomeni, abafundisi, abantwana bezikolo, abazali. Akula ngitsho lo muntu yedwa ohlezi kuhle ngaphandle kwabangusana abakaphula izinto ezingasozabo.
Umongameli Emerson Mnangagwa ngempela viki utshele izakhamuzi eKhezi ukuba kumele abantu eZimbabwe beqhube ukhetho olukhululekileyo.
We bring peace, we brought peace, we shall maintain peace.
Sizwa ngokuthula, saletha ukuthula, sizoqhubeka sinokuthula.
Kodwa umnumzana Bekezela Gumbo ingcwethi yecubungula ezombusazwe ekunhlanganiso ye Zimbabwe Democracy Institute uthi akumangalisi ukwenzakala eZimbabwe.
Ngasikhangile ama incidents la ayenzakalayo ay violence atshengisa ukuthi iZANU PF endala lokungajintshanga ukuphuma ukukhishwa kwenza umgabe kokungakhitshela ukuthi bamkhiphela ukuthi muvi kodwa kwayekubangisana izikhundla kuphela kuthi iZANU ilokhu iyona liyana iZANU eyayenza ukuthi iyaginya inkomo lezapho after amaNdebele amaningi esebulewe nge-violence kubangwa amavoti lokhu kuyiyona le iZANU PF silayo namuhla eningi maswabi ngoba sokuye eqelela kubantu abatsha.
Kuvame ukuba lodlakela ngesikhathi sokhetho eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Izakhamizi lenkokheli zomdabu eGwanda zikhuthaza abantu ukuba bekhankasele ukhetho oluzayo ngokuthula njalo bengavotelwa abazamemethekisa udlakela. Lokhu kusekelwe ngabancintisa kukhetho lolu, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lokhu kwethulwe emhlanganweni oqoqwe yinduna uMathema abalisa lezakhamizi eGwanda North lapho ababize bonke abazaphatheka kukhetho labo bakhuthaze uZulu ukuba akhankasele ngokuthula ukhetho oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Umnumzana Justin Majale ozancintisa kukhetho lwamalunga edale lephalamende esigabeni seGwanda Chitauze ekubandla le-Citizens Coalition for Change uthi akumelanga abantu batshotshozele udlakela.
Yiloko kwakukhulunywa ngomunye ukuba le rule of law. Siyekelani ukuhlukumezana, sibe le discipline. Konke okunye will fall in place. Abantu bayesaba bamabhizinisi ngenxa yokuthi akula rule of law, baye phandle. Abaphandle bayesaba ukuinvestela ezizweni ngenxa yokuthi kulobudlwangudlwabo. So ekuqineni nxa kunjalo vele imali iyabalela.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Dalubuhle Maphosa ozancintisa kukhetho lwamakhansila esimbumbumbu kuWard 7 ezimele othi kumele abantu bebambane ngesikhathi sokhetho.
Ndawo yesibambene njengefamily, njengemuli, njengoWard 7, njengeGwanda North constituency, ukuthi sinjani sithuthukise indawo yakithi, sithuthukise ukuqalela ngikhangela ukubana kulama key systems. Izinto ezizo ezikhangalela ukuthi yizo ezimqoka empilweni yethu njengabantu. Akho sikhale zemfundo education nanjo. Ukuthi education ekuqaleni singathuthukisa kanjani kathi izikolo zakithi.
Unkosikazi Josephine Singo obemele uSazini Ngwenya owebandla leZANU PF uthi kuqakathekile ukuqhuba ukhetho olulokuthula.
Naka ngiyali ukuthi sihlangane lomuntu nakathi esokhe siqhebaqhebana lapha labanzani bantu lalemthokazi lalesisi angazi bona umbe babangafuthi sihlangane hayi na.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Ngqabutho Maphosa, umhleli webandla lemthwakazi Republic Party.
Lapha ngaqala ukuxolisa kakhulu ukuthi umuntu obemele enqameni abezekhi kabazange basiphathe kuhle, bazenzela umathanda lalabo abaphilisana labo. Kazi siyangena ezethu ukuthi apase kumbe ahlole ukuthi uyaphumelela yini ukuthi azosimela lapha. Kwatholakala ukuthi ibizwe lakhe kalikho lapha. Kodwa-ke lamhlanje njalo silaye umqondisi Jovu. Ngibone ngathi nguWard 21 nxa ngasayenza iphutha khonapho. Nguye ophumeleleyo ukuthi angene.
Induna uKhulumani Mathema laye ukhuthaze uZulu ukuba abe nokuthula ngesikhathi sokhetho.
Traditionally does must not be members of any political party or in any way participate in partisan politics.
Right. Ababusi bomdabuko kakufanelanga batholakale besentweni zombusazwe.
Ilungelo elilalo lancane lezikhipha abayelilala elizigqokile. Ilungelo leli sigqokele ize liphelazo phandle lingabonakali lisigqokile. Nalakhipha se-political party lekhadi alilalo.
Ubudlwangudlwangu sebuqalile ezweni obuphathelene nezokhetho. Umongameli Emmerson Tambutso Mnangagwa usekhulume kaningi ngokuthula ngesikhathi sokhetho olukhulu oluzayo. Kukhanya engani abanye kabamlaleli ngitsho lakancane. Ngimele umsakazo we-Studio 7 iseGwanda esitezi, ngingu-Anastasia Ndlovu.
ukuxoxozela lokufuthelana kuyaqhubeka kubandla leZANU-PF le-Citizens Coalition for Change eLoagweru kobulawela kwezinye indawo zelizwe, kubika u-Eza Jesus Banda.
Bayaxabana abazancelisa kukhetho labathiwe phandle kwalo esigabeni seLoagweru lezinye indawo, lapho abanye abathi kwenziwa ikwehluleka kwamabandla amakhulu ukukhetha kahle abazabamela kukhetho oluzayo, kanye njalo abathi kukhanya engani okunye kubangelwe yinhlanzo ye-Forever Associates of Zimbabwe edlana namapolice encitha awe-Central Intelligence Organization. Kobulawayo akubasangenanga ukuthi bancintise kukhetho bebetshengisela emahofisini e-CCC besithi baqilwa inkokheli. Umnumzana Mathen Hlalo ubefuna ukuba ngusenet
wangitshela ukuthi angiphuzile sebefaka umuzi.
Nkosazana Sithabile Simanda uthi abe-CCC abakhethiwe kabaziwa.
Okwethu akukhanyi kulubulawayo, kuthetha abantu esingakwaziyo.
Osakhulayo webandla le-CCC uThamsanqa Ndlovu uthinga akazazi.
Sithi abame abasebenzela ehofisini ngoba nakho ngabathengisi bathola imali zefazi zisebenza. Angathi imali zefazi sezisebenza.
Obekufanele ancintise esigabeni seNtumbane Njube edalela ePhalamende emele i-CCC. UPastor Tshawana Mjathi wasekhitshwa igama lakhe ungenasizathu, ucela ukuthula.
Siyagemina ubulawayo abe ngubulawayo omuhle, ubulawayo lothando, ubulawayo lokuthandana, ubulawayo ayobambeneyo izihambe lekhampeni eli-CCC ukuthi uthi akaye ngapi.
Ukudonselana kubasekeli bamabandla la bonke bakhala ngofanayo kuyaphambili anxa ukhetho olukhulu lukancwabakazi solusondele. Esabelwani seVumbu abahlaleli abasekeli bebandla leZANU-PF bakhala ngokuqilwa kwamelungu abo edala lephalamende abathi ukhithwe yifazi yafaka umuntu ongayisiyo walesi sigaba. Ukazana Shamaine Mpofu ngomunye wabazonde okwamagama.
Kubele kumenemene okube khona una namhlanje imdubo wawadi yakhala lamawadi wonke nje akhona jikelele ayakhala ngobulimbane obube khona phakathi komavoti la abekhona. Silezinyembezi ezinkulu kakhulu asikwaziya zesulwa ngubani ngo-MP wethu ohlungiswe wakhishwa esihlalweni. Yebo, besifuna ukuthi siyithathe size ku-CCC kuye nalowo okwanise ukuthi athole ama chance okungena.
Omunye ukhala ngofana ngomnumzana Thebula wasemambanjeni.
U-Omega Sibanda ube yindoda akadizama ngoba nanku amarikeshini asesalilendlini nambondi kusabhutsha lokhalani.
Kukanti abe-CCC kulindawo labo basola ozamele leli bandla eVungu ukhetho oluzayo. Unkosazana Lorraine Bebe bethi kaziwa ngabantu ngakho-ke uzadlisa leli bandla. Unkosazi Gracious Chuma uya kufakaza lokhu.
Izani iyathatha vele, iyathatha ku-MP lapha, iyasithathela ngoba ngani umuntu lo ongenileyo besingamthakazeleli. Hayi, besingamthakazeleli sibili.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Osalo Siziba uthi inhlanzo yefazi esebenzela iZANU-PF yiye edale ingxabano kubandla lakhe ngenxa yokuthi iyesaba ukuthi ibandla elibusayo lizanqotshwa kukhetho oluzayo.
Ngenxa yokwethuka-ke isivunguvungu esibuyayo esenguquko iZANU yabe isiyafoja ama-signature kulabanye-ke abanye kabengasikho kunhlanganiso yethu abathi bayi-CCC abameli i-CCC kubana indaba yokufoja icala elizweni leZimbabwe. Yikho sibaripotile emapoliseni kulaba abangenwe entweni yeZANU-PF. Landelani umthetho ngoba uzalilandela kusasa.
Umqondisi wenhlanzo yefazi umnumzana Khuda Msaka usanda kutshela i-Studio 7 ukuthi inhlanzo yakhe kayinani lokwenzakala ku-CCC lamanye amabandla njalo lakuZimbabwe Electoral Commission.
Ifazi ayizange ithathe i-voters roll, ifazi ayizange ingenele umsebenzi wezekhi, ifazi iyenza umsebenzi wayo okuqampelela iZANU-PF. So ngakho-ke lokho ngamanga alihlaza ukubana ifazi yezalana. Ukhetho lokhetho siyakwazi ukuthi abantu be-opposition bayaphuma lezinto ababemele bekhala ngazo ukuthi bethi hhayi lo nyaka ifazi ezenza ukuthi bedliwe bona bekwazi ukuthi bayadliwa.
Akwaziwa ukuba kuzohamba njani ezigabeni eziningi lapho kulabantu abahlaba umkhosi ngalabo abakhethiweyo uba bamele amabandla abo kukhetho olukhulu oluzayo. Ngimele Studio 7 igama lami Ezra Jesus Banda.
Abantwana bababulawa ngesikhathi sombukazi wekukurawundi yetsholotshongo umnyaka ka-1983 bakhala kakhulu ngesimo sobuyanga abaphakathi kwaso kanye lokuswela impumulo kulandela ukungcwatshwa kwabazali babo mahlayana. Kubika kunokuthaba Dlamini.
Inzalo le kanye nabasilayo ithi ngalezi zizathu zokungazi lapha abangaqonda khona ukuthi bathobe amanxeba adaleka ngokubona abazali babo besifaka buhlungu mhlazi kunhlola nje 28 ngomnyaka ka 1983 impilo yabo kayihambi ngemfanelo baveze lokhu ngeviki ephelileyo ngesikhathi inhlanganiso ye National Transitional Justice Working Group le ibhetho likaZulu ibeka ilitshe lenhlonipho lapho okwangcwatshelwa abayisithupha ngemva kokuchiswa kwabo ngesikhathi umbhuqazo wegugu rawundi yesigabeni sesalankomo umnumzana Nhlanhla Mlilo oseleminyaka engamachumi amahlanu lantathu 53 yokuzalwa uthi impumulo kayitholi ngesiga asibona ebulawelwa abazali bakhe kanye labo makhelwane abachiselwa ezindlini yi-5th Brigade
awunjabulisi ngoba lamane lokho ngihlupheka angikwazi ukuthi kwabami umpumamani ngawusaphila kumbe lobe ngabe ngasekashona kodwa ngangiyakwazi ukuthulele na kodwa kwamanje ulele nje ufana lomlota
Unkosikazi Ntombana Sibanda oseleminyaka phose elikhulu 98 uthi ukhumbula mhlophe konke okwenzeka ngalelo langa kodwa yena uthi waphunyuka emlilweni lo ngokubulala umgubazi uthi igugu rawundi yayithumba njalo ibulala sigaba ngasinye ngasinye
lapha kwenzini sachiselwa phakathi ngathi zithe asifomuleni umgubazini sibe sidubule phansi saphuma lozikewu labanye omama laba abanye badudukela phandle abachanga endlini badudukela phandle sabaleka thina lobozikewu onamphathi saphuma sabaleka azange ukuthi kukhona umntu wakwama basale besifo babazala khonapho
Amazwe akhe agcizelelwe ngunkosikazi Julia Sibanda oleminyaka engamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75 othi labo bafica sekulucaca esalankomo lapha izakhamizi lezi kugoqela insane ezachiselwa khona labo bathatha bayalondoloza okwakusele ngcwabalinye uthi babebulawela ukusekela izaphu kamuyi uJoshua Nkomo.
Bathi tshela ukuthi abafuna izaphu kwabame ngapha. Abafuna izano bami ngapha salayiniswa salayina ababe sasikuzaphu sasibaningi saba baningi abezano baba batishwana
Loba nje umuyi uRobert Mugabe owaye ngumongameli ngalowo mnyaka engazange axolise ngalesi sehlakalo umholi wenhlanganiso yebhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi uhulumende kufuze athole indlela zokwehlisa ukudabuka kwabantu ababulalelwa izihlobo labangane ngesikhathi sombhuqazo wegugu rawundi
ngemva kwesehlakalo lesi bawelwe yibuyanga obethusayo ngoba kwathi ngemva sokufe abazali abanye babe bancane basela abantu bokubahambisa ezikolo so abasafundanga okuyanga esekufisa ukuthi kwenziwe sifisa ukuthi ngabe uhulumende uyenza into umbhuqazwe ube yinto eyi-national subject ukuze kungaphindi kwenzakali futhi njenge esikubona kusenziwa iRwanda lamanye amazwe
amazwe kafuzane alekelelwe ngumnumzana Wilbert Mandinde ongumqoqi wenhlanganiso ye-National Transitional Justice Working Group wathi ukufakazi bokwenzeka etsholotsho kuyadabukisa
we see names of women and babies what security threats did they cause
esikuzwayo ukuthi ukubulawa kwalaba kwakuyisizathu sobudlwamudlwamu ababebenza kodwa nxa sibona amabizo alaba elitsheni sibona amabizo abesifazana kanye lensane yibudlwamudlwamu bani ababenzayo umgabe wathi leso kwakuyisikhathi sokuhlanya kodwa umbuzo uthi ngubani owayehlanya njalo walatshwa yini kasivumelani laye ngoba kwakuyisiga sobuqili
umandinde uthi ilitshe leli lizaba yisikhumbuzo njalo uthi kuselabaningi abafuze bakhelwe kulindawo lelupane umongameli Emmerson Mnangagwa Nyakenye wasungula umbuthaniso wezinduna zemethebelele North leMidlands wacela ukuthi kuqale ukuhlaziya udaba lwegugu rawundi olwabulala abantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 inani labantu ababulawa igugu rawundi lethulwa yinhlanganiso yeCatholic Commission for Justice and Peace lezinye umnumzana Richard Moyo umphathintambo wesabelo semathebelele North uthi kunenge okuza kwenziwa ngohulumeni lumende mayelana lombhuqazo wegugu rawundi
sesingatshelwa yilokhu zenu sesingatshelwa yizinduna ngoba sekukhokelelwa ngubabutsha rumbira lezinduna zakhe le council of lokhu zenu ezama-chief uprezident wathi thina ama-politicians we should be out of these things ama-traditionalists are they should do that.
Umabhalane omkhulu kuhulumende obona ngezokwethulwa kwemibiko, umnumzana Nick Mangwana, uthi uhulumende ufisa ukunika ama-birth certificates lokunye izihlobo labanye babo ababulawa ngesikhathi sombhuqazo weGugurawundi. Ngimele iStudio 7 ngiseCholocho nginguNokuthaba Dlamini.
Ngiyangena kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukulwa phakathi kwamabadlali benguqu abesifazana kule South Africa kwenze ukuba inhlanganiso yenguqu yakulelo lizwe isebenzise emidlalweni ye-Women's World Cup abadlali abangaziwayo abagoqela kuleminyaka yokuzalwa elitshumi lantathu 13 years. Umongameli Joe Biden ukhangelwe ukuba uza kothekelela amazwe athiyeneyo lapho azakhulumisana khona le nkokheli yezwekazi le-Europe ngempi ekwele Ukraine. Ingcwethi kwezempilakahle zithi kuqakathekile ukuba abantu abathatha izidakamizwa behlanjululwe igazi labo ngendlela ebizwa ngesilungu ukuthi i-detoxification, kubika uMark Peter Ntambe.
Ingcwethi zezempilakahle zithi noma bekhona abenelisa ukutshiyana lomkhuba wokuthatha izidakamizwa empilweni ukuze impilakahle yabo ibuyele esimeni esihle, kumele beyenze-ke i-detoxification. Enye yalezi ngcwethi uDokotela Mkhululeko Dewa ophatheka kumisebenzi yokulwisana lezidakamizwa uthi lanxa kulalabo abalokuzinikela bengakaphazamiseka kakhulu yizo izidakamizwa, kuqakathekile ukuthi bekwazi ukuba uncedo luyadingakala olwe detoxification
ukwenzela ukubana bakhuphe ama-drugs abe still phakathi kwisistim yakhe, ngoba so far abantu that is quit, they've been found here traces of drugs in their system so many years, 3-4 years still elokhu ezwakala ebonakala ekhona ama-drugs. So there's a chemical reaction yayenzakile. I-chemical reaction leyana yenza ukuthi ama-drugs abe stored kuma-fatty tissues, so abe lokhu ekhona ama-drugs kwisistim yakhe.
Uqhubeke echasisa uDokotela Dewa ngendlela ezisetshenziswa ukunceda abayabe behlangana lobunzima ukudalwa ukuthatha izidakamizwa lapho sebefuna ukuthi betshiyane lalo mkhuba.
Ngabe under odokotela ama-drugs athatha a minimum of 2 months ukuthi aphume kusystem ku-detox, but also there's another program eyayinokuyenziwa iyakulungisisa ingqondo, because i-addiction yenza ukuthi umuntu a-rely kuma-drugs engqondweni yabe engasazibone engaphila engela ama-drugs.
Osakhulayo ephatheka emkhankasweni wokukhuthazana nabontanga ukuba batshiyane lo mkhuba wokusebenzisa izidakamizwa njalo ekhokhela inhlanganiso ye-Young People Mental Health Trust, uTawanda Murepa uthi ukulungisela abanye i-peer pressure lokuhlela okungcono okokwenza empilweni ngokunye kokubabangela ukuba kube nzima ukuba abalomkhuba lo bethiyane lawo, kodwa lolu sizo lukhona.
In the real position that are there, listed with Indochini, with Annex, with Parinaso, ezilengi ezikhona ze-rehabilitation ezihlanganisela iNgutsheni, iParinyathwa, iNdomahulu eMaswingo leGweru Provincial Hospital, zindawo ezalungiselwa abantu abagula nengqondo, hatshi i-rehabilitation yama-drugs.
Uthi ngalokho abanye bagcina sebesala ukuthi beyophathiswa ngabezempilakahle inkathi kungesabisi, ethi abazali ababona abantwana babo benalolu dubo kodwa bengafuni ukujike baphathiswe ukuze luphele, banakho ukudinga uncedo lwamapholisa beyophathiswa. Omunye njalo osakhulayo uNoleji Mpembe okhokhela imisebenzi kwinhlanganiso elwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa eZimbabwe Civil Liberties and Drug Network uthi sebesungule uhlelo oluthiwa Support Don't Punish Campaign.
So the Support Don't Punish Campaign is like asinikeze usekelo kubantu abanodubo.
Imele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Kwezemidlalo iqembu leZimbabwe Cricket linikelana kusasa leScotland emidlalweni ye-International Cricket Council World Cup Qualifier kobulawayo. ELiZimbabwe kumele linqobe emidlalweni lo ukuze liyedlala emidlalweni ye-World Cup kwele-India lonyaka. Sixoxe ngodaba lolu lothandazana izimbwa ingcwethi kwezemidlalo.
Indlela lokuqakathekile okwamagama lapho izaphelana khona leqembu leScotland, ngoba nalo iqembu leScotland likhangelele ukuthi lingaphumelela libe seliyadlala e-India lapho kunemincintiswano we-World Cup khona. Okuqakathekileyo kithi njengabe Zimbabwe yikuthi uma singathola ithuba lokuwina lokhona abathi yi-toss, sibayekele bona baqale ukungena enkundleni babhethe thina sibe sesiqina, ngoba nxa kusagodola kunzima ukuthola ama-runs, kodwa uma ngalingathi li-cheese kungasinekisa ukuthi sithole ama-runs yokufika seningi. Ngakho-ke ngenye into eqakathekile okwenza okungabe kwasiphambanisa mhlawumbe nxa sikhangele ukunqotshwa esakwenziwayo yi-Sri Lanka nesonto ukubana kube ngesikhathi sokulungiselela imidlalo le, kodwa iqembu lakithi alibuyanga ukuthi lizojwayela iy'nkundla zakoBulawayo lidlala nePakistan. Ngabe babebuye bazodlalela la okwakhathesi i-Sri Lanka yona ibidlala imidlalo imincintiswano yabo yokuthi bakhwalifaye ibedlalela koBulawayo. Ngakho-ke bese bejwayele iBulawayo ukudlula thina abaningi. Ngakho ngokunye embona ngathi ngabe kusiphambanisile, kodwa ithemba likhona.
Kodwa ubona ngizani kuyaphumani kona
abadlali bethu labana okuthiwa ngama-betters esinandelele ukuthi hayi nxa uRanza loShane Williams loCraig Evans uma bengasancedisanga isizwe, abanye laba ungathi kuyabehlula. Ngenye indawo okumele siyinandelele yena leyana ukuba siyithuthukise. Okunye okuqakathekileyo yikubana naba abethu okuthiwa ngama-bowlers labo bangathi ba isizwe sakuthi basi abadlali njengokukhangelela ukuthi bebezakwenza, ngoba ungakhangela lanxa lapha babedlala khona le-Nepal ukuthi i-Africa 300 itshengisa ukuthi kukhona okungenziwa kuhle enkundleni laphana. Ngakho-ke yiyo enye indawo okumele siyihlolisise e-bowling yena leyana ukwenzela ukuthi sincikise imiklomelo etholwa ngamaqembu esidlala lawo.
Lo nguNtandazane Zimbwa, ingcwethi kwezemidlalo, besixoxa laye ekoBulawayo. Womanje sike sizwe abalaleli beStudio 7 kusigaba sokubilingelelana.
Ngithanda ukubingelela ubaba wami ongizalayo endaweni yaseVictoria Falls eJambesi, ubaba uMpofu. Ngibingelele nomama wami ongizalayo, umama Madube eBH 127. Ngithi ngiyanithanda bazali bami, sengathi uNkulunkulu engangigcinela lina ingakhokhobi. Ngibingelele abantu abami laphana emzini wami uMdumiseni, uSibusisiwe, uRyan noSiphesihle. Ngithi lifunde abantu abami, impilo yanamhlanje yisikolo. Ngibingelele zonke izakhamizi omakhelwane bami laphana esigabeni ye-127. Ngithi ninjani izihlobo zami. Ngiyabonga Studio 7.
Nkosi Namandlahluma, ngihlala ePlukwane eSouth Africa, ekhaya eZimbabwe eFlabhuzi. Ngibingele umamami uNakholeni uMancube, ngibingelele uSichelesile Ncube unkosikazi wami, ngibingelele abantu abami uAndile loBayanda lomfowethu uWilson Chuma loDebra Sibanda loMelusi Chuma loMeluleki Chuma.
NginguBrighton Nyathi, ngihlala kuEvunkulu eLwagwelo kuwat 8. Ngithanda ukubingelela ingane zami uWashington Nyathi, uPriscilla Nyathi, uBrighton Nyathi, loLatrin Marisa unkosikazi wami. Ngithanda nje ukubingelela uVumo Chuma, Misheki Chuma, Mavis Chuma, Zebhedi Chuma, lokhansela wami uVenenzi Yamagama, ngingamkhohlwa. Ngiyabonga lani basakazi, ngithanda ukulibingelela ngalesi sikhathi. Ngiyabonga kakhulu.
Yilabo-ke ngabalaleli beStudio 7 abakade bekhuluma lathi lapha kulaktok sikhuluma ngezomnotho. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwalwamhlanje oluvalisa ngomtshembo sithemba uKips Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. We'll be right back.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.